sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungame linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa ke ubugqame ngokuboniseyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankagwa ukuthi hhayi kayenyangeni ezenzayo hhayi ngesonto ekhangelelwa ukuthi khona iphume emntwenyeni omuntu okuthiwa khona umkhokeli welizwe.
Uzolo ukhuluma phezu kwamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi abantu bengaboqakathekisa kakhulu into zokuloya nxa bethe bagula.
Bakwethu kumuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade usenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela okuthiwambe bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakeleyo. Kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHebro.
Kufe umuntu oyedwa kwalimali abambalwa kusehlakalo sokudubula oweZimbabwe eHebro Theatre eJohannesburg ebekugcwele khona abeZimbabwe egigini lomculo werumba.
Izibhedlela lamaklinika amaningi emhlubulweni waseMandebeleni aselenyanga ezedlula eziyisithupha engatholi imithi lamaphilisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu sesole amazwi kamongameli Robert Mugabe ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa angabo phanga athi yena uloyiwe lapho aze agule eseGwanda kumaviki amabili adluleyo. Umgabe khuluma emngcwabeni wamaqhawe esizwe awe National Heroes Acre lapho kade kungcwatshwa amaqhawe amabili unkosikazi Maud Muzenda lomnumzana George Rutanire. Umnangagwa owelatshwayo kwele South Africa ngemva kokuqala ukugula eseGwanda ubengekho emngcwabeni lapho umongameli Mugabe athe kubangelwe ukuthi umnangagwa kakaqini njengoba elokhu eselatshwa. Umgabe ubikwa iqale wathi umnangagwa wagula ngoba wadla ukudla okuletshefu kodwa waphinda wathi abantu bengabothi waloywa. Uthe abantu baphongukwethesa abanye icala lobuthakathi bengelabufakazi esithi laye uqobo lwakhe uyake etheswe icala lokuloya. Wabuza isithi kanti vele yena wabulala abantu abangaki. Okumangalisa abanye ukuthi uphinde wathi akulabuthakathi obukhona esithi ukwethesa abanye buthakathi yibula nje kuphela ngoba usiko lwethu lungakuvumi lokhu. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umuntu omdala ulamazwi. Amazwi akhe bemahle bekhuluma indlela zakhe yena abona ngazo akhulele kuzo akumbangelele kuzo ipolitiki. Kodwa-ke ubugqame ngokubonileyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankagwa ukuthi hhayi kayenyangeni ezenzayo hhayi ngesonto ekhangelelwa ukuthi khona iphume emntwenyeni omuntu okuthiwa khona umkhokheli welizwe. Inkulumo zakhe sibili leziyana kasizo nkulumo ezomuntu okuthiwa khona ukhokhelela ilizwe ngokwakuqala. Kwesibili i-age group yakhe na iminyaka yakhe njengokhulu kumbe whatever one might call esayizi nayo yiyo yenelana kasokhulu kuphela ngukhulu okudlule ngale phambili ekhuluma into enjengayona leyo wafasizwe sithi ufundisani ebantwini ngomuntu obekhulume nje kuhle ekhuluma ngokuthi hhayi uzwane ufile ekhuluma nge-history yalabo abantu abayi-two laba kodwa yini-general talk esizweni abantu akulanto abayifundileyo bafunde kuphela ukuthi khona kubantu bene behlale bexabana kuphela.
Yemnumzana abanye besithi bona bakhangelele ukuthi uza kuthini ngonkosikazi wakhe lo oyetheswa icala lokutshaya untombazana eSouth Africa kodwa akazange ngitsho akhulume ngakho.
Bengikhangelele ukuthi uza kutsho lokho exolisa esizweni njengoba kade sezuza ithuba lokuthi khona abantu bonke balaphana abade abakhalayo nabantu abangasiwo bephathi yakhe lezani abantu bengathi belanda kakhulu kakhulu laphana umama lokuthiwa khona ngumawutu umisisi Mvenda. Abantu abaningi bahambele yena lwana ngokubomazi ngento zamachechi lezo zeRoma landani and so forth. So kade ngikhangelele ukuthi uzaziza ithuba lokukhuluma ngaye exolisa ukuthi khona umama lwana uthethe ipassport yelizwe, i-property yelizwe, wasesiya kukona esilwa, esiyathaya, ehlukuluza abantwana belinye ilizwe next door. Akuvunyelwa lokhana ukuthi khona kutholakala kwinto enjalo kusiya ngokuya ngawe uyaxolisa.
Alo-ke ngumnumzana Max Mgandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Zithukuthele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngehlazo elenziwe ngomunye wazo ongene eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo lapho obekugcwele abantu egigini lomculo werumba. Wafafaza ngenhlamvu zombhobho kwafa isizalwane seZimbabwe esisodwa njalo kwalimala abantu abayisikhombisa. Kuviga uBenedict Nhlapho.
Kube isenzo esilasimulisa umzimba kulabo abebese Hillbrow Theatre ngesikhathi kusenzakala lihlekelele kusanda kujayihola lakuqala ngensonto ekuseni. Kubikwa ngalesi sikhathi iHillbrow Theatre ibisigcwele phambi abeZimbabwe abebejabulela kakhulu umculo werumba obuqhunswa ngabaculi abajiyeneyo. Kungalinde muntu owesilisa obebukele kubikwa eqele esidulini sabaculi wamemezela ukuthi uzalivala igigi nxa umakhalekhukhwini wakhe osetshontshiwe engabonakalanga. Le yinto ecasule ixuku ebelibukele laklabalala lesithi akasuke phambili. Ngokuphazima kweso owesilisalo ukhiphe uvolovolo wafafaza ixuku leli ngenhlamvu okomlimi ehaza amabele. Ngemva kwalokho wehle egijima esidulwini eqhubeka ehasa inhlamvu indawo yonke waze waphuma emnyango wabaleka. Kuthe sephumile ixuku labantu seliphuma liminyezelana emnyango kwatholakala ukuthi oyedwa uDutshulwe wahle wafa kwathi abafika isikhombisa balimala. Abalimeleyo batholelwe esibhedlela kanti izihlobo bezingakalethuli igama likamuye. Iningi lababone lokhu kusenzakala basethukile okokuthi bayesaba kulandisa lolu daba. Umchasiseli kwazakwaza omunye wabaqoqa amagigi abaculi uthi bathukuthele kakhulu ngalesi senzo.
Lento isiphathe kabuhlungu kakhulu ngoba iyasethusa. Angazi ukuthi ngakubeka kanjani, kunzima lokho kusehleleyo mfowethu. Kuzoba nzima ukuthi siye phambili mangabe udlame luqhubeka lungena kanje emculweni, lungena kuze kufike esimeni sokuthi umuntu adubule umuntu. Sizizwa singaphephanga kakhulu.
Le nto kuthelwe egcizelelwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena.
Okokuqala sithanda ukudlulisa okudabuka kwethu kumuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade usenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela okuthiwambe bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakaleyo, kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHillbrow.
Umcasiseli uthi lesi senzo sizabangela ukuthi abalandeli bangaphindi futhi baze emagigini abaculi ababathandayo, ngakho asivezwe emphakathini lesi sigangi.
Singamfihlini, kungabi nomuntu omcashisayo. Athathwe lo muntu alethwe azakale umhlaba wonke ukuthi wuye. Ongabi futhi enazo isithombe sakhe asabalaliswe sibonakale, aziwe wonke umuntu ombonayo emgwaqweni abekwathi nangu lo muntu owenze le nhlekelele yaseHillbrow Theatre. Sibuhlungu kakhulu ngalento eyenzekeka.
Umnumzana Mabhena uthi abantu bangavumi ukwenqatshelwa izigangi ekusekeleni abaculi kodwa bazibike emapholiseni zonke lezigangi ezidala amacala kule South Africa ziyebolela ejele.
wonke umuntu oyisigangi kumele abotshwe avalelwe ngoba akumelanga sivikele futhi abantu abagangayo mhlawumbe iphutha esilenzayo kumbe sihlala silenza ukuthi siyabaza abantu abayisigangi siyabazi abantu ababa lemali kodwa bengasebenzi sikodwa sibabona bethenga utshwala sibabona bethenga ukudla bebhadala irent sikutshaya indiva khona lokho
kusenjalo bese kulembiko ethi lesisigangi sesibanjiwe ngamanye amapolisa abevele sidinga ngelinye icala elihlukene lokubulala lokhu akwenzileyo osekusele ehilbo theater ligazi imbobo zenhlambu amaphetshana amagabha abona munede lezitulo eziveza usizi lokwenzakeleyo mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Inyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende weZimbabwe elokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku loba nje lincomeka lizalimaza ihambo zabathenga impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya nxa lingaphumelela. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kule Botswana.
Uhulumende weZimbabwe uthi sesifikile isikhathi sokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku kulinyathela lokuvikela ingozi zomgwaqo esenzakala buthumuthumu ngalezi nsuku. Wethule umbiko uhulumende uthi seqalisile isibanga sakuqala sokuthatha amanyathelo okuvimba ukuhamba kwamabhasi nxa sokumnyama phakathi kwehola lesishiyagalolunye ntambama kanye lelesihlanu ekuseni i-9 p.m. kusiya ngo-5 a.m. Abantu abaningi balahlekelwa imiphefumulo engozini eziningi-ningi zomgwaqo ezigoqela amabhasi athwala abakumabhizimusi lokuthenga impahla ngaphandle kwelizwe besiyathengisa eZimbabwe. Noma kulinyathela elincomekayo, abamabhasi bakhala ngokuthi lokhu kulakho ukubona isihambi esisebenzisa ezinye indlela zokuhamba. Omunye osebenza emabhasini ahamba phakathi kweHaveron kanye leHarare, umnumzana Trinos Ndlovu uthi isihambi zingagcina zisebenzisa imoto ezincane ngoba amabhasi engabaphuzisa uma ehamba emini kuphela.
Siyavuma sile ukuthi this decision ithethwe yi-government inye ukuthi protect abantu kodwa sibona ukuthi most of isihambi zethu zilakho kusibalekela manxa sesihamba emini kuphela ngoba imango esihamba imidia yikho besisuke ebusuku sikhangele njalo ukuthi sekhe umngcelo sezindle sikhathi. So this decision at the end of the day ingagcina isi-affecta kakhulu nje ama-operators amabhasi.
Kukanti omunye ovame ukusebenzisa amabhasi ehamba ebusuku uthi kade wona eqondile noma nje besesaba ingozi ngoba besenelisa ukufika eHaveron bethenge impahla njalo bebuyele ntambama.
Indaba yokuthi amabhasi ahambe emini ithe sithenga sithengisa kungani banzima mbijana ngoba besifika ekuseni lapha eHaveron uthengeke izimpahla zakho uthi ntambama ubuye ugade futhi la mabhasi ebusuku ubuyele ekhaya. Manje nxa sekunje sokusuthi silale lapha thina imali yokulala iyo singelayo kutsho ukuthi sokuzaba nzima kithi.
Inhlanganiso emela bakumabhizimusi yokuthenga njalo bethengisa impahla abayithenga phandle kwelizwe ngonhlangula lonyaka yacela uhulumende ukuthi amise amabhasi ukuthi engahambi ebusuku. Ngempela viki umqondisi wenhlanganiso ye-Civil Protection Unit umnumzana Nathan Moyo uthi udaba lolu selungaphansi kwabaphathi ntambo kuhulumende kulinyathela lokuvikela uzulu kungozi esezivamile. Ngikumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethwandaba weSupreme Court wakwele Kenya usuqalile ukulalela imibono yamabandla aphikisayo akhwezwe udaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho olwenziwe emhlaka 8 yona le inyanga kaNcwabakazi lapho umongameli Uhuru Kenyatta webandla elibusayo enqobe umnumzana Raila Odinga ngamavoti edlula isigidi.
Idolobho le-Houston esigabeni se-Texas khonapha eMelika liqhubeka libhekane lengozi yokuna kwezulu lesikhukhula elilethwe isavunguzane se-Hurricane Harvey ngempelasonto. Kubi kwaso kuhlengwe inkulungwane ezimbili zezakhamizi zaleli dolobho kodwa kusaselabanengi abaloke befuna uncedo.
Umntana
ezibhedlela lamaklinika amaningi emhlubulweni wasemandebeleni aselenyanga ezedlula isithupha engatholi imithi lamaphilisi okwelapha okwenza izigulane ezivele zihamba imango emide zihlolwe kuphela zibuyele emakhaya zingatholanga imithi. Lokhu sekudale olunye njalo uhlupho lokuthi izigulane azisa zidubi ngokuyadinga usizo lwezempila kahle. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Izibhedlela lamakilinika abhekane lalolu dubo zigoqela eCholocho, eNupane, leMadlambuzi, lezinye. Izisebenzi zempila kahle zigcizelele lokho kodwa zala ukuphuma zikhuluma ngoba zingenamvumo yokukhuluma lentatheli izindaba ngokusebenza kwezibhedlela. Isakhamuzi sakoMadlambuzi unkosikazi Selu Sibanda oleminyaka eyi-76 uthi bengaze baye ekilinika baphiwa iPanadolo kungakhathalekile ukuba umuntu uphethwe yini.
Lokhu sihlupheka sikhona. Sinatha manje idoti ngapha siyagula ngapha siyezani. Asila ncedo. Hayi amaphilisi lapha ukuthi kayekho. Nga ugula kumbe ugulani uphiwa yena le panodo. Kumbe ugula inyawo kumbe ugula ikhanda kumbe ugulani. Iphanodo kuphela.
Umnumzana Mgwazo Dube osuka emkhomeni eMpimbila ohambe amakhilomitha ayisithupha uthi bathembe ikilinika yeMadlambuzi ehlala ingela maphilisi ethi labanye omongikazi abalathando lezigulane.
Mina uMgwazi Dube ngisuke emkhomeni eMpimbila more than 6 kilometers. Asila sibedlile sinye khonapho. Ayi uyadufika uze utwa kula maphilisi. Ayi bayancengancenga. Kodwa ngenye imini yafika uthola kulomunye kushayineni abafanani. Omunye ashayina sibila kulabhule. Ngaphandle kwalo emfika ngithi mfazi wami. Abaye bayakulabhula sibila kukhohlwa kambe nathi tiyake. Wena uloku nyeneme khonapho abaye bayazi befele ebhentshini khona.
Unkosikazi Angela Nkiwane weChongogwe uthe basebenzisa ikilinika yeJecholo isibhedlela yeSt Luke's okungumango.
Sisebenzisa ikilinika yeJecholo ukhatshana vele but isibhedlela yeSt Luke's. Kunanzelele ufike ecrossini usiya eSt Luke's umango omkhulu vele. Ngosibhadala $4 suka kithi kuRobert usiya eSt Luke's $4. Besicela ukuthi singancediswa siyenzele isibhedlela.
Unkosikazi Soneni Mpofu owemzula 3 eLupane uthe bahamba imango emide besiya esibhedlela esisemzula 21.
Nxa sisuka ekhaya sisuka ngo-4 sihamba ngenyawo kungala transport yokuhamba. So yilo uhlupho esihlangana lalo kakhulu ngoba nxa susuka khonapho futhi kwesinye isikhathi uyabuya sekusebusuku. Engxenye khonapho uyaba uwedwa ungalamunye umuntu ohamba layo. Usuhlangana lohlupho lokuthi nxa kulomuntu ogulayo kube nzima ukuthi umthwale ngoba uyabungela nqola ukuba umthwale ngakho ngokuthi uyamthwala ngani ngoba yiso isibhedlela esisithembile esisisebenzisayo. So kuthi lapho esihlangana khona lobunzima obukhulu kakhulu. Isipho yi-22 emzola le nxa susiya le ekweni yegandanda.
Unkosikazi Thari Rosiziba wemzola e-K2 uthi umuntu ulakho ukugula aze aphose afe ngobude bomango bokufinyelela ekilinika.
Sihlala khonapha uK2. Uhlupho esilalo lapha ngolesibhedlela noma umuntu angagura khona uyaphosa afe ukuthi lapha ehlezi khona sisuka sisiya ku-22 siyasuka lapha ngama-4 siyafika ngama-9 siphinde futhi kuphenduka kwethu futhi khona ngale sibhedlela sizosifika lapha kwesikhathi ngama-10 kwesikhathi inqola isendleleni kwaphola umntwana ogulayo. Ilo hlupho lwethu thina khonapha K2 emzora khona ilo hlupho esilalo. Sicela isibhedlela sincedise lapha lesi esilapha ku-4 kanti sicela ukuthi siphumelele yiso eseduze lani.
Unkosikazi Ntombi yolwandle Ngono uthi isibhedlela abasithembileyo sikude okucina kudala ingozi ngoba umuntu eseswele umuthi kukanti ubengaphila.
Isibhedlela zalapha zikhatshana, khatshana lemizi yethu. Isibhedlela esisithembileyo ukuthi ungani siseduze
ngiso futhi esikhatshana esikambe kanzima ngokuthi nxa singagulelwa umuntu khona kumele kusenzakale ingozi silokhe sizame ukuhlanganisa i-transport enjengamadoti lezinqola ukuthi siyefika khona esibhedlela kukhatshana. Kwesinye isikhathi kuthole ukuthi yena umuntu uyabegula umuthi azabe ufule ngxe kuzayenzakala ukuthi angawutholi kugcine kusenzeka ingozi umuntu kade kumelephile. Ekugcine umuntu usesenzeka ingozi kade kumelephile nxa ukuthi isibhedlela sikhatshana.
Iningi lezibhedlela azilamota zokuthwala izigulane noma zikhona zifile. Uthi lenani labongi abasebenza ezibhedlela lemakilinika liyasilela. Iningi lezibhedlela alilamithi. Uthi abalomkhuhlane wetshukela le-BP iningi labo bayazithengela. Abalezilonda bathwele nzima akulamithi kunye labalunywa zinyoka bayafa ngoba kungelamithi yokubelapha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association isixwayise ugatsha olubona ngezemfundo yaphansi ukuthi lumise ukusetshenziswa kogwalo lwabafundi baka grade 1 olulezipele zesindebele ezingaqondanga. Ugwalo olutsha lolu olulesihloko esithi Stepping Environmental Science Grade 1 Learners Book solucunule kakhulu abantu abakhuluma ulimi lwesindebele abathi kumele lukhitshwe ezikolo. Izipele ezilotshwe kubi kwesinye isahluko esikhangela ngezinto zomzimba ngolimi lwesikhiwa olwesindebele lolwesishona zigoqela esithi indlebe sona esilotshwe kanje INDLEVE. Isipele lesi sithathelwe kulimi lwesishona lona olusebenzisa uV endaweni kaB. Isipele sesindebele esiqondileyo yilesi INDLEBE indlebe. Kwelinye njalo iphutha ugwalo lolu luthi ikhanda elilodwa ngamakhanda. Sixoxe lomkhokheli wezimtha umnumzana Richard Gundane yena othi ugwalo lolu kumele lukhitshwe esikolo ngoba luseyisa njalo lubulala ulimi lwesindebele.
Xa sizafundisa isindebele, isindebele sangkhona sibuye sisibulale njalo kutsho ukuthi. So kuqakathekile ukuthi even abantu ababhalayo amabhuku siyakwazi ukuthi abantu abaningi khathesi sebexotshana lokuthi sokudingwa i-curriculum entsha. Sebexotshana lokuthi kumele ukuthi kubhalwe amabhuku amatsha. Kodwa kayisikho phela ukuthi umuntu wonke angavuka vele engumuntu osokwanisa ukubhala ibhuku. Vele bagijime bayekele ukuthi badinge abantu abakwaziyo ukuthi ilokhuzeni language yesindebele injani. So kuqakathekile khonokho ukuthi amabhuku lawo akhitshwe kusekhileshen, akhitshwe kuma-bookshop ngoba azaphambanisa abantwana. Kumele ukuthi uhulumende uminister we-education kube khona ukuthi uhlalwe phansi ama-standards abe khona kupasiswe ukuthi amabhuku afunakalayo yiwani. Lawo esingawafuniyo vele siwakhiphe ku-circulation singasoze siwabone ngitsho ezitaradeni ngoba kungasiphambanisela imfundo yabantwana. Nxa sikhangele thina amasiko ethu sikhuluma ngesindebele, sikhuluma ngesishona ama-languages ethu angu-16 lama-sign language, kumele ukuthi sifundise ngendlela ezafundisa abantwana ukuthi amasiko ethu siwagcine. I-language yethu layo siyifundise iphume ivuthiwe, hayi khona ukuthi sibe sifundisa izinto ezingayisiso ngoba sesiyekela abantwana befunda amabhuku angasiwo. Lokho vele thina njengababalisi asikukhuthazi, vele kasikufuni.
Nxa kulotshwa ingwalo ezisetshenziswa ezikolo lapha babagundane kalibizwa yini lani njengababalisi ukuthi lizexwayisa, lizibale, libone ukuthi zilotshwe kakuhle andubana zidindwe?
Ababalisi labo bayakhuthaza bayakhuthazwa ukuthi babhale bona nxa kubhalwa ingwalo kabuvalelwa muntu ukuthi nxa umbalisi kawubhali kumbeni njani hayi uyabhala phela kube sokubhasiswa ngabakwaziyo ukuthi ibhuku leli olibhaleyo umqoto sibili ukuthi yikho obhala ngakho so kuyabe kuqakathekile khonokho ukuthi kube lama standards anjalo ukuthi esintwini esindebeleni kube labantu abakwaziyo sibili ukuthi yebo lesisi sindebele esiphezulu esisifunayo.
Umnumzana Richard Gundane ngomkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimta.
Kwezemidlalo lamhlanje seliphenduke laba ngumthatshuzwa iqembu leHighlanders lona eselinqotshwe emidlalweni emithathu ilandelana. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libhaxabulwe nge-3 kanyana iqembu leNkezi Platinum ngomgqibelo. Okuyimpumela yotsho ukuba leli qembu lenelise ukuthola imiklomelo yisikhombisa kuphela kwimidlalo yisikhombisa eliyidlale ngenyanga kaNtulikazi layo nale kaNcwabakazi. Yimpumela yemidlalo yangempela viki itshiye iqembu leHighlanders litshiywa ngemiklomelo elitshumi lesithupha. Liqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Inn lona elinqobele wangenye 1 kanyana ngomgqibelo njalo. Emdlalweni olandelwe yilo wangomgqibelo iqembu leHighlanders litshaywe ngelecholocho njalo kulabalandeli abazwakale sebehlabela ingoma bevalelisa umqeqeqeshi u-Errol Akby oyisizalo neselizwe leHolland besithi useyehlulekile. Iqembu leHighlanders likhangelele ukuba lidlale lingekhaya leChapungu emdlalweni walo olandelayo njalo kuloku esabela ukuba nxa kungasalihambelanga kuhle enkundleni abalandeli labo bengavuka eseganga. Ekhuluma mayelana lokungadlali kuhle kulezi nsuku, isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthe bayazizwa izikhalazo zabalandeli.
The Highlanders administration understands the pain that fans go through.
Njengenkokheli yeqembu leHighlanders siyabazi ubuhlungu obuziwa ngabalandeli beqembu nxa iqembu lingaqhubi kuhle njalo siyabathembisa ukuba lesi simo asisitshayi indiva. Kuyatholakala ebholeni ukuba iqembu liqhube gadalala kodwa siyakhuthaza abaqeqetshi kanye labadlali ukuba besebenze kanzima ukuze baqale ukunqoba njalo ngoba kuqakathekile kumuli yeHighlanders.
Engalani nemiklomelo iqembu leHighlanders lihleze endaweni yesikhombisa lile miklomelo yangamachumi amathathu lambili. Ikanti iqembu leChicken Inn yile lihlezi phezulu ngemva kweviki yamachumi amabili lantathu lile miklomelo yangamachumi amane lathoba mine mbili njalo lichiya lihleze endaweni yesibili yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emibili. Iqembu leDynamos lihleze endaweni yesithathu lile miklomelo yangamachumi amane lanhlanu ngemva kokuba linqobele yada ngethu kanya njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leFC Platinum elihleze endaweni yesine njalo elitshayele Black Rhinos nge 1 kanya. Emsileni wengalane iqembu leCholocho linqobe kwesibili kwimidlalo yalonyaka lapho litshayele Shapani Mine nge 2 ka 1 okutsho ukuba selile miklomelo elitshumi lanhlanu kodwa kusamele libophe ziqine ngoba lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kuthi iqembu elihlezi phezu kwalo elewange lile miklomelo yangamachumi amabili. Iqembu leBantu Rovers lona elitshaywe nge 3 ka 1 ngeleHow Mine ngesonto yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo elitshumi lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Live Talk lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokuvimba ukuhamba kwamabhasi ebusuku njengendlela yokwenqabela ingozi zomgwaqo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 silitshayele ucingo lingenelani kuhlelo.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Uzulu usola amazwi kamongameli Robert Mugabe awethule emathuneni eHeroes Acre izolo.
Kufe umuntu oyedwa kwalimala abambalwa kusehlakalo sesizalwane seZimbabwe esidubule umpopo eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo.
Silugqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.